Kwenze maphandleni isivande sokulima ngokuthelezela esekuyo uchelesa irrigation scheme sesivuselelwe ngoncedo oluvele kunhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development. Izakhamizi zithi lokhu kuzipha ikhono lokuxotsha umangoye eziko lonyaka njengoba izulu lingananga kuhle. Kubika Walbert Ncube.
Isivande lesi sesileminyaka phose emihlanu singalinywa ngemva kokuba inkampani ezesa ivala amandla kagesi kulindawo ngenxa yesikwelete. Sithe sesilifusi kungasasetshenzwa, impompi zamanzi aqala ukubola, kukanti ezinye zabulawa izifuyo ebese zithatha lindawo njengamadlelo. Kodwa lonaka izakhamizi eGuyu zikhomba ngophakathi ngoba konke lokhu sokulungisiwe. Omunye wabalimi kulesi sivande, umnumzana Ernest Mpofu, uthi kubalulekile esabelweni sezansi emaNdebeleni ukuthi kube le nhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba izulu lihlezi lisilela esikhathini esiningi.
Sikubona kuqade kakhulu ngoba asikhangeli phezulu, siyalima lanxa ilanga nje, lanxa kunjani, lanxa kuqanda. Sibona kuqadeke kakhulu sithi sithelezele kulokhanya izulu phezulu. Inhlelo zokuthelezela ngithi lapha eMathebeleni South ziqadeke ukuthi zisilele.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Makara Dube uthi loba sebeqalile ukulima kwesabela ukuthi kuzafika isikhathi lapho abazahlotshwa ngamagetsi okupompa amanzi njengoba eke yavalwa nje ngenxa yesikwelete.
Amanzi ayasishotela singakwazi kwakade sigakasishotele. Kukanke kule zulu mpombi zihamba kahle siyatora sibili ukudla sizosisaprayo abanye babuye bazithenga khona.
Ukunqineka kwamadube kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi beGuyu umnumzana Gifford Moyo.
Isasebenza le irrigation scheme since from 1995 yayisenza kuhle kakhulu, aqalisa ukuba lo isigaba lesigaba ngenxa yokuthi kwesikhathi izisa isiswelakala. Yikho lakathesi besicela kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa izithunywa zikahulumende lezingendlela engizithatha ngayo ziyaqinisa ukuthi ubudlelwano bethu lezisa benze kahle, because nxakathesi silima i-32 hectares kade singasokubala ama-84 hectares, which means sizakuba lobunzima obukhulu kakhulu nxa izisa iswelakala.
Inhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development, IFAD, ivuselele isifande lesi isebenzelana logatsha lukahulumende ole-agritex phansi kohlelo lwe-smallholder irrigation revitalization program. Umqondisi we-IFAD unkosikazi Joanna Kentaranta uthi abalimi sekumele basebenzise indlela zesimanjemanje zokulima ukuze benqobe ukuguquka komkhathi okwehlisa isivuno i-climate change.
We have been driving around here in this area and this everything is extremely dry.
Ukubhodene yethu lapha kunanzelele ukuthi kuwomile kakhulu. Ukuswelakala kwezulu lokhu kuphazamise ukukhula kwezilimo, kukanti lezi zifuyo zingaswela amanzi.
Ukhansila kaward 14 umnumzana Finas Maphosa uthi izakhamizi zingasebenza nzima indlala sezizayizwela kubomakhelwane.
Kuyasijabulisa kakhulu ngoba sesibone ukuthi definitely impilo yethu iyatshintsha. Okwathi ezivelini khona kele kubona sibili, hayi kuyasijabulisa kakhulu and sokulapho kulokubelo khona okungancedakala okungenza ukuthi abantu mhlawumbe baphile.
Lanxa isivande lesi siyi-84 hectares balutshwana abalimayo kwamanje. Ngaphandle kokuthuthukisa isivande seGuyu, i-IFAD incedise njalo abafuyi benkukhu lembuzi emakhaya ngokubanikeza izifuyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGuyu eGwanda South, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.